Soku izika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Sibonga uJonga Khandemiri osiphe indaba ngolimi lwesishona. Ngiyalemukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesine mhla ka 6 Mfumfu 2022. Ibizo lami nguGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhla.
Yeah, ukuguquka kwesimo somkhathi kuliqiniso kuyenzakala sikhangele ngaso sonke isikhathi. Izibonelo ngithi izibonakaliso ezikhona ngalesi sikhathi yikushisa okungaphezwa lokho esikujwayeleyo.
Ingcwethi ezibona ngezomkhathi ezivela emazweni awezwekazi le-Afrika akumanyano wezokuthengiselana owe-COMESA zilomhlangano eHarare oqale namhla uphela kusasa.
Ngosibangile ezwekazi imfuni ephathini ngoba vele ungene okungekho emthethweni engala card engakhwalifayi befojile izinto zakhe.
Sokuqhamuke ukuxokozela ebandleni lezaphu ekhokhelwa ngumnumzana Sibangilizwe Nkomo, umntakamuyi uDr. Joshua Mqabuko Nkomo. Izakhamizi zasemzini oweGlenview eHarare zethulele umeya weHarare umnumzana Jacob Mafume ugwalo lokukhonona ngesiphatho esenziwa omama emaklinika ekhansili. Zonke lezi ndaba lezinye lizo zizwa kulumsakazo. Ingcwethi ezibona ngezomkhathi ezivela emazweni awezwekazi le-Afrika akumanyano wezokuthengiselana owe-COMESA zilomhlangano eHarare oqale namhla uphela kusasa. Injongo yalomhlangano ngeyokulungiselela umhlangano omkhulu owe-COP27 ozakwenzakala edolobheni le-Sharm el-Sheikh kweleGibhithe inyanga ezayo, lapho kuyabe kuboniswana ngokuguquka kwesimo somkhathi emhlabeni jikelele. Emhlanganweni lo ozaqhutshwa mhla ka 6 kusiya ku 18 Lwezi kuyabe kucutshungulwa lokuhlolisisa inguquko yesimo somkhathi emhlabeni jikelele i-climate change. Kuzakhangelwa njalo ukuthi leyo nguquko iphambanisa njani impilo zabantu emazweni awe-COMESA, lokuthi kudingwe indlela zokumelana lalolu dubo ikakhulu emsebenzini wezokulima ukuze kulinywe izilimo ezihambelana lomkhathi osuhlezi uguquka ungasazwisiseki. I-Studio 7 ixoxe lomnumzana Dumisani Nyoni ongumqondisi wohlangothi lwezokulima olwe-AgriTechs enyakatho yemaNdebeleni ochasisa ngenguquko yesimo somkhathi lomonwa odalwa yiyo.
Yeah, ukuguquka kwesimo somkhathi kuliqiniso kuyenzakala sikukhangele ngaso sonke isikhathi. Izibonelo ngithi izibonakaliso ezikhona ngalesi sikhathi yikushisa okungaphezu kwalokho esikujwayeleyo, kumbe kuze isikhathi somqando ngesikhathi okungamelanga kube kuqanda. Kube sokusithi izulu esilitholayo lina ngamandla, lilolaka, lilomoya, libe linengi ngesikhathi esifitshane okudala ukuthi kube lezimpokoma zamanzi. Sinanzelele njalo ukuthi isikhathi silezulu lokho esifinyela. Lapho esasilamalanga mhlawumbe angaba likhulu langamatshumi amabili, sithola ukuthi 320 days sokwehlile, usufica mhlawumbe selisiba ngamalanga alikhulu lamahlanu 105 days. Isomiso phakathi kwesikhathi sokuna kwezulu siyakhula, sesivamile njalo silakho ukuthi sidonse amaviki amathathu amane, kwesinye isikhathi afike kwayisithupha, esikuthi ngama mid-season dry spells ngesilungu.
Uphambanisa njani izilimo?
Lokhu kwenza izilimo zethu zingaze zavuthwa kuhle, kwenze singaze sathola amadlelo amahle alakho ukuthi agcine izifuyo zethu kuze kuyefika ukuphela komnyaka. Konke lokhu kuyizibonelo zokuthi umkhathi wethu uyaguquka, njalo la ngesikhathi sebusika sinanzelela ukuthi kwesinye isikhathi kuyachisa kakhulu kumbe ngesikhathi sesingasakhangelelanga ukuthi kube kusaqanda uphonga uthutsha nje umqando uchaze emasimini kuze kuchaze lezilimo ezinjengabongqoloyi ezilinywe ebusika sikhangelele ukuthi zihambelana lo mqando. Konke lokhu kuyizibonelo zokuthi umkhathi wethu uyaguquka.
Manje senzeni-ke thina njengabantukazana?
Kuyadingeka ukuthi siqaphele, sikuzwisise, sibe lezindlela zokulima lokufuya ezinanzelela ukuthi izulu esilitholayo alisani ngendlela esasiyijayele. Kwesinye isikhathi lingabe lilokhu eliyinani elifananayo, kwehluke ukuthi ukuna kwalo line ngesikhathi esifitshane, kungaze kwasinika ithuba lokuvuthisa isilimo.
Umnumzana Dumisani Nyoni ngumqondisi wohlangothi lwezokulima olwe-Agritech enyakatho yeMandebeleni esixoxelayo ngocingo ekobulawayo. Izakhamizi zasemangweni oweGlenview eHarare zethulele umeya weHarare umnumzana Jacob Mafume ugwalo lokukhonona ngesiphatho esenziwa omama emaklinika ekhansili. Lokhu kungemva kokuba unkosikazi Estina Swaba egcine ebelethela esambuzi ngoba abongi beklinika eGlenview Polyclinic bale ukumbelethisa besithi akaye esibhedlela seSali Mugabe. Lolu gwalo lusayinwe izakhamizi ezizinkulungwane ezedlula ezintathu. Ukungaphathwa kuhle ngabongi emaklinika yekhansili ludubo osolulesikhathi eside lusenzakala. Abongi kule iklinika bathi ngomthetho akumelanga babelethise umama oyabe esebeletha okwesihlanu. Umeya Mafume wamukele lesi sikhalazo wathi ihofisi yakhe izakhangelisisa lolu daba ngoba ekwazi ukuthi bakhona abanye abantu abangaqhubi kuhle umsebenzi wabo. Uthe uyakwazi njalo ukuthi sokulokusilela kwabongi okudala ezinye zalezinhlupho.
Amanye amalunga ezapho athu nkomo wayengasilo lunga lehlanganiso le kodwa wadlaba umkhetha ngenqondo esebenza igama likayise uJoshua Mqabunga.
Sokuqhamuke ukuxokozela ebandleni lezaphu elikhokhelwa ngumnumzana Sibangilizwe Nkomo umntakamuyi uDr Joshua Mqabuko Nkomo. Abaphikisa ubukhokheli bakhe bathi wangena esihlalweni ngokungekho emthethweni ngakho kumele asuke ngoba akalaleli muntu njalo ungumntando kayiphikiswa. Ngempela sonto amalunga aleli bandla aphambanise umhlangano kaNkomo lenkokheli yakhe owenzelwe emahofisini awezaphu kobulawayo kwaze kwabizwa amapholisa ukuzoxakulula ukudlephana kwabo. Kubika intatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisas Vanda. Sizalethulela lolu daba. Umphathintambo wogatsha lwendaba zasekhaya kwele South Africa umnumzana Aaron Motsoaledi uthi baphakathi kohlelo lokuvumbulula emtshado lamapasipoti okwenziwe kungekho emthethweni labo abangayisizo zizalwane zakwele South Africa. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Umphathintambo Motsoaledi utshela bezindaba ukuthi kusukela ngozibandlela lonyaka ugatsha lwendaba zasekhaya selubambe imitshado yamanga edlula amakhulu amahlanu 553 yahle yesulwa. Baningi abakwamanye amazwe abathenga ukuswela incwadi zokuhlala kwele South Africa badinga imitshado ezakwenza bathole incwadi zokuba kwele South Africa ngokusemthethweni. Kwesinye isikhathi imitshado yenziwa ngezithupha ezilahlekileyo umnikazi azakwazi ukuthi utshadile nxa esefuna okuthile emahofisini ezithupha. Abanye ke abatshada lo muntu bahlawulane imali nje kuphela kodwa bengathathane. Umphathintambo Motsoaledi uthi bazingela njalo abasebenzisa amapasipoti athethwe ngudlu ngoba lokhu kungcolisa isithunzi sepasipoti yakwele South Africa. Uthi baphakathi kwenhlelo zokuqinisa imithetho ukuze kungabi lula ukuthi umuntu athole incwadi yamanga kwele South Africa.
So in addition to the fingerprint and the photo, we are adding the iris, the dot in your eye, the iris recognition technique. Your iris is like your fingerprint, it's yours and yours only.
Umnumzana Mzwaledi uthi phezu kokusebenzisa umpikitsha lamafingerprint omuntu sebethatha lo mfanekiso ebhola lelihlo okuyinto okuzaba nzima ukuthi umuntu ayiphe omunye ngoba uzathi ungena elizweni uhlolwe wona lawo amehlo akho bese kuqathaniswa ukuthi ahambisana yini loku passport yakho. Umtswaledi uthi phansi kwalomkhankaso sebehlolisisa amapassport amanga aphosa afika amakhulu amabili bahle bawavala ukusebenza. Uthi sebecaba ngenjalo kwethula ugwalo olulodwa lwemitshado yonke oluzabe lemfanekiso lama-fingerprints abathetheneyo laba. Isizalo seZimbabwe umnumzana Gretman Mkhwebu uthi akuthandabuzeka ukuthi indaba yokuhlolisiswa kwemitshado lamapassport izathinta kakhulu izalwa zeZimbabwe njengoba vele bekhona abangene kukho labo bezizamela impilo.
Mbono ngathi simo sithanda ukuba manzonzo manje umkhumbu uyacwila. Ngoba ma wayekhuluma kuqala ngicwane mhlambe awuyazikhulumela kodwa sengiyezwa ukuthi hayi manje ngathi isandla siyaqina la. Eqinisweni special thinani baseZimbabwe vele zizahlukumeza kakhulu. Ngoba ma ubuka kahle imitshado le eminingi ibitholakala through ngezincwadi zeneza South Africa la ngezinye indlela mhlambe singazaziyo. Kodwa end of the day mhlambe umuntu ma wayekhala ukuthi usenzinzile lapha eSouth Africa unomsebenzi unezimali emabhenki. Mbono ngathi lapha kuzabheda lapha. Futhi mbono ngathi special abachata bazahlukumeza kakhulu ukudlula abantu bamapermits.
Lolu hlelo luqhutshwa ngesikhathi lapho kulezi zalwane seZimbabwe esiphose zifike ezinkulungwane singamakhulu amabili 180,000 osekuthiwe zifune olunye uhlobo lwamapermit kumbe ziphume ziphele eMzansi. Ngesikhathi kuphiwa amapermit ohlobo lweZimbabwe exemption permit la azaphelelwa isikhathi ngokuhlangula umnyaka ozayo. Bazinkulungwane zesithupha beZimbabwe abebesebenzisa izithupha zakwele South Africa bezithethe ngokungekho emthethweni abazilethayo basebethatha amaphemithi e-ZEP. Iningi lalaba abalamaphemithi la bayehluleka ukufaka izicelo zamanye amaphemithi kusitsho ukuthi kungaba nzima bazibone sebephindele ekhaya ngomhlangula. Ngasikhathi sinye ugatsha lwezemisebenzi lalo luphakathi lokwethekelela amakampani lihlola ukuthi kambe izisebenzi zonke zilayo yini imvumo yokuba selizweni. Ngakolunye uhlangothi amaqembu atshiyeneyo ezizalwane zakwele South Africa kugoqela lamabandla ezombusazwe labo sebeqala imikhankaso etshiyeneyo ehlose ukubamba ngamandla bakwamanye amazwe ukuthi babuyele kubo bebethesa umlando okubathathela imisebenzi okudala amacala. Minister 7, Johannesburg, Wele, South Africa, Nimotuso Kumalo.
Sesibuyela njalo kudaba lwebandla lezaphu lapho amalunga aleli bandla aphambanise khona umhlangano kaNkomo uSibangilizwe Nkomo lenkokheli yakhe obusenziwa emahofisini awezaphu kobulawayo kwaze kwabizwa amapholisa. Kubika intatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisasibanda.
Amanye amalunga ezaphu athi uNkomo wayengasilo lunga lenhlanganiso leyo kodwa wadlaba amkhetha ngengqondo esebenzisa igama likayise omunye uJoshua Mqabu weNkomo owasungula ibandla lezaphu. Omunye wabo ngumnumzana Matthew Bubesi yena ekuzaphu National Executive Committee.
Usibangilizwe kasimfuni ephathini ngoba vele ungene okungekho emthethweni engala card engakwalify be4G lezinto zakhe. Into futhi esuka imangalize kwasibangilizwe seyi-opposition president owezaphu. Kodwa lokho elindwa ngamasosha lamapolice endlini yakhe yena phela kazange abe ngupresident welizwe. Wayengupresident welizwe nguyise. So kathezina bamlindelene endlini yakhe lindwa ngamapolice estate yena iopposition ukuthi iopposition kohulumende. So mina ngale ndlela kuyangidoubtize ukuthi usibalize kuthiwe opposition leader wezaphu president.
Unkosikazi Rita Malanga inkokheli kwabesifazana bebandla lezaphu uthi ngeke ebekele izaphu isifa.
President kangiyifuni lo STU wakhe kabahambi ngoba abazanga kwakhe but bazodiliza. Thina silengoma ethi izaphu kwayisozibulawe ngoba sikhona. Sikhona ukuthi ayisozifika kuphume kona. Nguwanana. ufunza usibangilizwe into engekho usibangilizwe kazi lithu umntaka mlimo kazi lutho wehluleka lokukhuluma ubona zamkhulumele ekufeni umbayi wefile athi khona khona upresident uyagula kasoza kwansi ukukhulumuza libingele emangcwabeni asuke umakhulume kodwa ukathi u vice president ekhona manje ukathi ngumsebenzi wakhe ngwani
omunye obebhikitsha ukuthi unkomo akhithwe ngukosazana Gertrude Ncube odabuke esiqintini selupane
sathi sifike ekhethweni sathola ukuthi kulabantu ababebhasiwe ababebuyile ngabuza mina ukuthi kanti abantu laba bavela ngaphi ngoba elupane it's very difficult ukuthi umthole umuntu okhuluma isifyona abantu abanabagcina sebedimanda izinkwa ukuthi tawane nzara tavira kare takagara panapa Ili vela ngapi bathi tatoro wakubhlula kuni. Tina vela simfuni mina njengama ngifuna ukukhuluma amanga. Mina zapho irevive yimi ibe ngingomunye wabantu abarevive zapho. Zapho.
Esabelene semathebeleni South bakhona laba bathi umongameli wezapho abamfuni ngoba udabula izapho phakathi. Unkosikazi Tendai Sibanda uthi uzwa ubuhlungu.
Vele masi divided sizasebenza kanjani? Ma vele singazange sabambana vela kula lapho sizaya khona. Waye kanti kwehlulani kanti ukuthi sibanjaniswe. Inkokheli lakho uma isehluleka uyayekela uma kukwehlula chiya ngoba ngathi sithina izaphu yiphathi esiyithembileyo yebe siyifuna ukuthi sifele kiyo la bantwana bethu sibachiye bekiyo kodwa manje uma isisenze nje so akukhanyi ifuture yayo ukuthi iyangaphi so mina ngikhala ngenkokheli ukuthi hayi ziyehlulekile vele ziyehluleka kuthembisi lokuthi zizagwanisa ngoba ungabona umuntu esehluleke seze sebona ukungcono ukuxotsha umuntu futhi vele kala plan
ngempela viki amalunga ebandlaleli angena ngenkani emafisini ezaphu ngesikhathi unkomo nabanye bakhe besemhlanganweni Unkomo nabanye bakhe bazivalela kuleyo ndawo kwaze kwangenela amapholisa. Umongameli waleli bandla uMnumzana Sibangaliso Unkomo uchaza ngodlame olwaba khona.
Impela viki le ephelileyo bese le mihlangano yalelelo ilokhuzeni ukuthi iNational Executive Council le National People's Council zilandelana amalanga. Ngelanga lokuqala ke sabona ke sekela abantu abazobhikitsha phandle bethwele amagwariba abhalwe ukuthi usekithara general lo president kumele baphume enhlanganisweni hayi kwabanike nomsindo kwamfana emahofisini yethu kwaze wabuya abomthetho izapho ayisoze imiswe ngomsindo omuntu oyedwa
unkomo uthi izinto zakhe ezidala udle phana kuleli bandla zisidikala sikhathi eside kuzapho ngakho kamelanga aphathe
ngithe mina ngikhankasela ukuba ngumongameli wezapho ngakwenza kwaba sobala ngakukhuluma njalo nje lapho bebehamba khona ezigabeni ukuthi izaphu ngizayikhipha ezikhwameni zabantu ngibisele abantwini kubanikazi yikho libone mhla wekhongolosi siyakhetha kubukhokheli bezaphu kube lokubangiswa kube lokuthathelana enkantolo ukuthi kuyemiswa iCongress izaphu yayisi yenze isiqinisekiso sokuthi mina ngililunga elipheleleyo lezaphu.
Amanye amalunga alihlanganiswa waphanike udaba lolu emthethwandaba icela ukuthi kwenziwe isinqumo sokususa unkomo esikhundleni sikamongameli webandla lezaphu. Udaba lwakhona alukathethwa kodwa unkomo uthi ngayindawo. Ngiyimele sito 7 kobulawayo igabula mweza Jesus Banda.
Abalandela ezombusazwe labaphikisa uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa bathi kuyamangalisa ukuba idale lecabinet lisekela ukuthi kuguqulwe ezinye iziqa ezingatsho lutho ezomthetho okhangelane lokuvota owe-Electoral Act. Uhulumende uthi kumele kube leziqondiso ezikubeka sobala ukuba abafisa ukuphuma ukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende lamakhansila bakwenze ngemfanelo ukuze iZimbabwe Electoral Commission ithole ithuba lokulungisa amaphepha amatsha okuvota ama-ballot papers. Uhulumende uthi ufisa ukuba kwengezwe inani labesifazana labatsha edale lephalamende lakukhansili. Njalo abavotayo basebenzise izithupha lamapasipoti kuphela ngosuku lokuvota. Abakubandla lezanu PF bayakusekela lokhu kodwa abaphikisayo bathi kuningi okumele kuguqulwe obekumele kube ingxenye ye-Electoral Amendment Bill. Bathi kugoqela ukuvumela abadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe ukuba bavote kukhetho lwelizwe besemazweni athiyeneyo kulungiswe ugwalo lokuvota njalo kususwe abebandla abadlelana lohulumende emahofisini ekomishini ye-ZEC. Ukuze sihlaziye udaba lolu, uGibbs Dube we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Joseph Chuma okudalele Central Committee kubandla le-ZANU-PF, lomnumzana Fortune Nkosinathi Mlalazi olandela ezombusazwe. Uchuma usungula lingxoxo.
Kumele sesibancoma phela, hashi bana every time sibe sibachothoza kuphela singabona okuhle ngakho ababekwenza. Konoko sokwenziwe okuhle asinqumeni bese sikhuleka ukuthi ngabe kuyaqhubeka phambili kusenziwa okunye ukwenzela ukubona by the end of the day sibe sesitholile kuma sesiachievile. Konoko siyabe sifuna ukuthi sibe realign imithetho yethu from emdala le sikhangele kulo mthetho omusha esesilawo lapha elizweni leZimbabwe.
Ye, siyakuzwa kakhulu ke baba Mlalazi.
Ngiyamuzwa uThuma uyancoma ukuthi uhulumende uyazama, kodwa ke inkinga esilayo ngalokho okwenziwa nguhulumende ukuthi alubana silwisana lakho. Efana abana silwisana lakho, silazo izinto eziqakathekileyo okumele ingabe siyazenza singafi kulezi ezimayina.
Golidiyezo lapha ke ubaba Mlalazi uthi hayi uhulumende lapho udlala ngengqondo zabantu.
Umfowethu Mlalazi, hayi angimsoli la, hayi ukhuluma lapha amekhona, but njengoba ngitshilo mina akulo okunye okungabe kuqathe udlule okunye. Konke kuqakathekile kumele kulungisiswe. Nxa kuthe kwalungiswa lokho sokulungisisiwe, asishayeni izandla sesikwazi ukuthi hayi kushuna sokulandela okunye. Kuzalandelana kulandelana kuzokuphele, ngoba phela ayisiko ukuthi kona singakubamba konke ka-one case ukuqedi, akwenzakali khona kwani. Ngakho angiboni kona kukhona yini ubana sibe sikhala ngakho lokhu sehluleka ubana sivume kona osokulungisiwe sikubongele, bese simelela-ke ubana okulandelayo nakunjani kuzabanjwa. So konke lokhwana ezidiaspora vote izabuya ngesikhathi esifaneleyo, kuzalungisiswa ngendlela efaneleyo. Anjengokubona nje ukuthi kade sisukuma-sanction ithwele nzima, asikwazi ubana sibambe ngaphi sisike ngaphi. Kuba nzima khona kubana sikubambisise kuhle.
Ye, siyakuzwa kholide. Baba Mlalazi, vele abantu bafunani, bafuna ukuthi uguqulwe.
Uyabona singakhangela i-diaspora vote, abantu abakudiaspora yibo ababambe umnotho. Uma ngithi umnotho, yibo ababambe izimuli zaseZimbabwe ukuthi ziphile. Imuli eziningi zisurviva nge-diaspora. Usuke lapho uhulumeni uyathola ama-taxes. So sine-more than 2 million people ababanjelwa ama-taxi kodwa bengela representation or bengela voice in terms of ukuthi ngubani obusayo. So yikho sisithi laba bantu kabanikezwe ilungelo lokuthi bavote. Okunye okufunekwayo kubana kwe-emphasize kwe-Electoral Act yindaba ye-media, especially public media, yindaba ye-behavior nje yama-agents kahulumeni anjengamaphoyisa nabanye abasuka babe political. Ngitsho lezekhe iyasolisa, uma uyibhekile nje i-outlook yayo iyasolisa. So yinto okufanele ngabe ziyalungiswa lezi, sibe nama-proper reforms azanika i-confidence kuwo wonke ozaparticipate-a ekhethweni, ukwenzela ukuthi onqobileyo ekhethweni achayele ihlombe yilabo abaluzileyo, bavume labo ukuthi baluzile. Asingeke siqhubeke sisiba le election eba disputed ngenxa yendlela esiqhuba ngayo ukhetho lwethu.
Golide,
kuyezwakala konke lokhu okukhulunywayo and izinto ezilokhu zizama ukubana zilungisiswe ukubana kufike esigabeni sokuthi kona wonke umuntu uyenelisa ukubana avote. Anjengobona njengoba ngitshile ukuthi kona kwesi sikhathi ama-logistics asuka ahluphe ngenxa yakhonokhwana ukubana sivele nje singabantu abangela i-full cooperation yamanye amazwe lapho okulabanye abafodi khona ngani. So kuzasebenzeka njani? Yikho ubona uRosen umongameli wethu eseqalise iprogramu yakhe leyana yokuthi let's re-engage lapho abesivele sizwanana labo, kodwa singasazwani labo and engage labo vele maybe esingazange sike sizwane labo, ukwenzela ukuthi bona sikwanise ukuthina at the end of the day sibe ngabanye sibe yingxenye e-global village esihlala kuyo lapha emhlabeni.
Ngiyamuzwa uChuma angithi kumnandi uma ukhuluma kusayidi yama-beneficiaries. uyabeza bethi uyenziwa kancane kancane kanti wayisenza kancane bona besenelisa ukwenza ezinye izinto ezinkulu kanye okunjengokuthenga sibonile imfanekiso yezimota ezezana phepha ezidingiweyo ezintsha babe sebesitshela ngama-logistics ukuthi abenelisi ukwenza lokhu lalokhu kodwa ama-logistics okuthi baye campaigner bachaya abantu benzeni ayatholakala kodwa kumuli yaseZimbabwe ngithi mina hayi lanxa kunzima kanjani kufanele sifuqe kuphela bazaze baphume.
Yes, njengazani uJuma ufuna nje imzuzwana
lokho asekhuluma okwama-campaign vele nxa libandla kumele hlale lulungiselele ukukampeina asik ukuthi ndoda kona siyabe sijunyiwe ani siyakwazi sonke vele ukona ama-elections abuya ngo-2023 so nxa lilibandla elile-structure
lapho lizwe umnumzana Joseph Chuma olilunga lebandla leZanu PF lomnumzana Fortune Nkosinathi Mlalazi olandela izombusazwe ezimele bexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7. Ibandla leZanu PF letheswa icala lokuvala abantu ngamanga ukuze batshone belayinele umumbu ongekhoyo ensiza lapho kulokhetho khona linyanga. Umgcinisihlalo webandla le-CCC esigabeni seMathebeleland South umnumzana Solani Njemnyama Moyo utshele iStudio 7 ukuthi kuyaxokozela esigabeni phambilini kwalolukhetho mhlaka 22 kuyona linyanga.
Kube isimanga sokuthi kona ibandla lokwehluleka iZanu PF alika deli ngokurobha abantu bakithi ngokuyabhyuza abantu bakithi ngokubahlukumeza abantu bakithi singene emzini yabantu njengenjwayelo sithola kungelabantu yonke indawo saya ethudi one ezitolo abantu bagcwele abantu kade befika bo 700-800 ezitolo abantu behleli bebhalisa kuthi abahola umumbu ku-22 okufana nayo futhi umbuzo ebenginawo
umnumzana Solani Njemnyama Moyo ngumgcini sihlalo webandla le-CCC esigabeni seMathebeleland South njengoba iStudio 7 ingasekeli ihlangothi sizame ukukhuluma lebandla labebandla leZanu PF kuluma ngokodwa kwehlula ilunga lebandla leZanu PF umnumzana Believe Gawule uphendule umsekeli wezikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda othi yena lomnumzana Joseph Chuma bayehluleka ukusola ukutshiswa kwendlu yelunga lebandla umnumzana Saibeth Msengezi. Umafa uthi amalunga ebandla leZanu PF alosiko lokusekela umongameli lalapho esehluleka ukubusa. Ugawule usithumele impendulo yakhe ngalokhu.
Ngiyamuzwa uMagalela Mafa lapha kanti kodwa mina kamvumelane laye ngalokho akukhulumayo ikakhulu nxa ekhuluma ngendaba kaSibethe Msengezi kanti yena ungena njani uMafa endaweni kaSibethe Msengezi. USibethe Msengezi miyazi ukuthi ngomunye umuntu nje laye njengabantu bonke akuyini okumangalisayo ngoSibethe Msengezi. Msengezi lo indaba kanti ukhulunyelwa nguye ngowabo yini yibo abamthumileyo yini ukuthi ayenze kunokwakwenzayo kume njalo anjeabantu into ezazikhulunywa ngabolinda Masarira yizo zena ezezikhona ukuthi babe trainwa ukuthi bayenze izinto ezimbi kuthiwe iZanu PF yekwenzayo kukhona lokho ukuthi bayakukhuluma kade solinda Masarira ukuthi babehamba besiyafundiswa ukuthi bayenze njani bengcolise iZanu PF into esiyaziyo la kade sakuphelanga kukhona and kade sibaloku bekwenza futhi besiya phambili izinto ezinjengazana ezathi sizibona konokwade kuthiwa umuntu sethethwe lapha sekidnetshiwe laphana kwanjanjani besenza.
Umnumzana Believe Gawule lilunga lebandla leZanu PF ku-Live Talk namhlanje kuhlelo asihluzeni bomama sikhangela inhlelo zokuzinakekela ezenziwa ngabesifazana kumabhizimusi kanye lemisebenzi yezandla. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngumagumede uGaino Saidi ngisithi asidibaneni njalo ngo-6:30 kusasa. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.